Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 kuMfumfu 2021 ngokhiphs dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane COVID-19 izolo eZimbabwe.
Hey, COVID ibisele phansi into eziningi ngoba tests siyatupeka.
Abatsha abakubanja le-MDCT bachaya owayevikela unkosazana Dokozane Gubhe.
Ukuzana imashumba nalo okhulunywa ngaye kazange asebenze ku-finance department.
Abacatshangelwa ukuba badlelana lebandla le-ZANU-PF bathatha ngenkani enye yezimota ezisetshenziswa ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa. Abacubungula ezombusazwe bathi izithezo zenotho zingesulwa nxa kungalungiswa konke okuhluphayo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla le-MDCT namhla batshaye uMnumzana Khudzanayi Mashumba, wayengomunye wabavikela unkosazana Dokozane Gubhe, ofisa ukutshela abantu eZimbabwe ukuba umkhokheli webandla leli uMnumzana Douglas Monzora kasebenzisi ngomfanelo imali yebandla. UMashumba obefisa ukwethula lokhu emhlanganweni awuguqele intelezindaba eHarare utshaywe engakavula umlomo ngabatsha bebandla le-MDCT abamtshele ukuthi ngalo mvumo yokukhuluma angakwaziyo. Bathe bemtshaya bamtshela ukuba uthunywe ngabantu bebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Abatsha laba akade bezonde beganuni wabo bamgijimise endaweni lapho abefuna ukukhuluma khona lentelele zindaba lemigwaqweni wezwakala elokhu esithi bengaze benze njalo iqiniso yokuthi uMonzora weba imali. Kasenelisanga ukukhuluma loMashumba ngodaba lolu. Kulabanye abakubandla le-MDCT abathi uMonzora weba imali ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-Extraordinary Congress nyakenye okwakudingwa khona umkhokheli omutsha ozangena esikhundleni sikaMoyi uMorgan Tsvangirai. UMonzora wanqoba uMagubhe labanye kukhetho olwamangalisa uZulu ngendlela olwaqhutshwa ngayo. Ukuze sihlaziye okwenzakale namhla eHarare, sixoxe loMnumzana Witness Dube okhokhela uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT.
UKhudzanayi Mashumba lo waxotshwa selezinyanga ezingafika zona 6 engayisilo lunga lephathi. Njalo ekubeni kwakhe lilunga lephathi kazange abe kugatsha lwepolitics. Wayengumuntu owayengomunye wezisebenzi esingathi engulo ovikela umsekeli kamongameli umama uThokozani Gubhe. So namhla usuke waya ke laphana e-media center asazi ubefuna ukuthini into engasazanga yaphatha kuhle ama-youth ethu e-MDCT. Esibone sokungenela umkhokheli wama-youth u-Yvonne ukuthi athi yena ngokomthetho we-party awulalo ilungelo lokuthi ukhulume nge-party kumbe ukhulumele i-party wena ungaseyilo lunga le-party.
Kodwa kutshoni konke lokhu nxa sikukhangele ngoba ufuna ukukhuluma ngemali lejalo okukhulunywa ngayo kuthiwa imali iyadliwa.
Kukhona nje phakathi kwethu amalunga athile alokhu engaphathekanga kuhle ngempumela ezaphuma ku-Extraordinary Congress. Sizananzelela ukuthi i-judgment ye-MDCT ibuya ukuthi ubaba uChamisa wayengasuki kwakumele ukhokhele. Umuntu wayephethe kwakungumama uGubhe. Bakhona-ke abalutshana abalokhu bengafuni ukukuvuma ukuthi saba le-Extraordinary Congress leyo kwaphuma impumela eyakuveza sobala ukuthi iningi labantu be-MDCT bafuna ukuthi ubaba uDouglas Monzora akhokhele. Ngalokho-ke lokhu beqhubeka ngoba bayazama ukuthi babone ukuthi mhlawumbe lokho ukungcolisa ubaba uMonzora kungabanika amanye amathuba sesisiya ku-Ordinary Congress ngoba ibandla liza kuya ku-Ordinary Congress kungekudala. Ngakho mhlawumbe ngabantu abalokhu bezama ukuthi maybe nxa bengayenzi into ezinjengalezi singaletha umthelela ewokuthi kugcine kungasavotshelwa njalo ubaba uDouglas Muntu sokuvotshelwa omunye umkhokheli. Kodwa thina sikubona kuyindlela embi-ke eyokugaya ukhetho, njalo siyibona kuyindlela engcolileyo ukuphatha ngayo indlela zombangazwe, eyokuthi umbani lo bani sesukuma endlini yakhe ayebiza imidiya ngobe kwazi ukuthi onozindaba balandela indaba, afike nje avule umlomo wakhe akhulume into ezingelaqiniso, ezingelabufakazi, ezidilizayo, ezibhidlizayo, ezixabanisa abantu.
Ye, kodwa nxa umuntu elakho okumela kukhulume, akumelanga umuntu akhulume abe le evidence athi mina ngikhuluma nalokhu nalokhu, engxakathi ezaveza phela ukuthi ukhuluma ngaliphi, ngoba siyakwazi Dube kulabanye abantu abathi sibile imali yebiwa la.
Udaba lwemali lolu kalulutsha okuhle okuyaziwa ngabalaleli bonke, njalo bona abantu okukhulunywa ngabo omashumba ngopatron Murimoka labo bani bani asebethunyiwe ukuthi bakhulume ngalolu daba babe bengazikhulumeli bona, ngoba vele ekuyibeni bona kwabo abalalo ilihlo elingakwanisa ukuthi libone ukuthi kahle kahle embizeni yephathi sikhangelane lezemali ukuthi kuhamba kanjani. Ukuzana imashumba nalo okukhulunywa ngaye kazange asebenze ku finance department, galayo nje indlela angakhuluma iqiniso ngezinto ze finance department.
Umnumzana Witness Dube ukokhela uhlangothi olubona ngokwethula kwemibiko kubandla le MDCT. Ubexoxa ne Studio 7 eseHarare. Kusenjalo kubikwa ukuba enye yezimota ebezithwele umnumzana nezintshamisa labanye bakhe eManicaland ithethwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla lezanu PF. Uchamisa uthi uthwaliswe nzima ngabantu laba ngesikhathi esejekelela uZulu endaweni ezijeneyo zelizwe. Kulo muntu oyedwa okulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe wathaba ngamathumi amahlanu 50 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Luthi umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,660 eZimbabwe solokhu waqhamuka nyakenye. Luthi njalo sekunabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebahlatshwa okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebahlatshwa kabili bedlula kancane izigidi ezimbili 3,008,206. Kulabanye abantu esabelweni seMathebeleni North abangamangaliswa umkhuhlane lo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela.
Nina imusigonondo ngisuke elipane la elipane i-COVID sibili, hayi mina ngiyayizwa emoyeni nje ikhona ngakini ngedwa isimlokhela into eziningi senhlala mfake imaski akukhanyi ukuthi abahlabile bagula kuyafanana konke lokuthi vele i-COVID nakwini angikwazi lokho.
I-COVID ibisele phansi into eziningi ngoba thesi siyatupheka sifanele sisebenze, kodwa kwezindawo kusasebenzeki ngenxa ye-COVID. Asikwazi ukuthi into ekhona mbe into engekho.
Siyabonga amadoda ayenhlanganela usigonondo khonapha elipane elumafela ndawonye amajaha amahle akhona ngiwabona efakile izaheke ngibabuza ngakho baqakathekisa, kodwa-ke bamangala nje ukuthi kona why labahlatshiwe ukuthi bevikele umuntu kade right, kodwa ngaze hlatshiwe sesilala phansi ehamba esibhedlela katholi nje usizo sebuyela ngama-side effects anjengokuthi kona amahlombe ona ahlatshiwe ababuhlungungani ngomuntu olamadlozi izisu umhlubulo wona lo wangancane uyabunjalo omama abaningi esikhathini kabasangeni kahle ngokuqalisa ngemva kokuba sokwenzakele. Angazi ukuthi ama-reports wonalawo akhona yini ngumoveni ngwenya khonapha elipane.
Lezi yizakhamizi zedaluka esabelweni seMathebeleni North bezixoxa ziselupane. Ingcwethi ezicubungula ezombusazo zithi izithezo zenodo ezafakelwa inkokheli yabandla leZANU-PF zingasuswa nxa eleZimbabwe libuswa kahle kungelakwephulwa kwelungelo loluntu. Bethula lokhu kulungiselelwa ukunanzwa kwekhefu elibikwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa elikamhlaka 25 Mfumfu ele-Anti-Sanctions Day. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Usuku lwe anti-sanctions day lwasungulwa eDar es Salaam kwele Tanzania ngomnyaka ka-2019 lapho inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi ye-Africa e-Southern African Development Community i-SADC yavumelana ukulunanza njengendlela yokusekela uhulumende weZimbabwe. Usuku lolu lukhangelelwe ukunanzwa mhla ka-25 Mfumfu minyaka yonke lapho amazwe awe-SADC etshengisela ukuba amindawonye leZimbabwe ukuba izijeziso ezaletheswayo azikho emthethweni ngakho ke kumele zikhitshwe. Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi webhethu likaZulu, uthi uhlupho lwabantu lweZimbabwe aluveli kuzijeziso lezi ezafakelwa inkokheli yeZANU-PF ezinye iziphathamandla zikahulumende kanye labadlelana labandla leli.
AmaZimbabweans uhlupho lwayo somasanction. AmaZimbabweans uhlupho lwawo human rights violations, corruption, a mismanagement of the country. Uhlupho lwethu ngoba ama natural resources esilawo asikwanisa ukuthi siphile even sinama sanctions just like uSmith waphila.
Ilunga leZANU PF kobulawayo umnumzana Malaki Nkomo uthi iZimbabwe yafakelwa imigoqo ngenxa yenotho ekhona elizweni.
Singakhala iZimbabwe ililizwe eliphiwe ama sanctions liphiwa ngamazwe akhatshana lalo ngoba belenjongo zabo abalazo yakhulu sikhona inotho isla eZimbabwe. Sibese sinanzelela futhi njalo ukuthi ama sanctions la singathi ufana lomuntu ukuthi akagijime kodwa ebotshwe inyawo.
Okhokhela ibandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi inkokheli zeSADC azikhangeli uZulu kodwa zivikelana zona zodwa.
Sinanzelela ukuthi iZimbabwe lilizwe elingelamthetho eliphila ngokuhlukumeza abantu njalo iSADC esikunanzelelayo ngumanyano wama-president abavikelanayo bodwa kungalanto abayincedisa besiza abantu abahluphekayo.
Umnumzana Effort Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi izijeziso ezafakwayo zafakwa ngoba kulokuphambanisa okwakukhona.
Izijeziso ngeke zisuswe ukuthi kulabantu abalala behlabela kumbe abatshona behlezi ngaphandle kwamahofisi athile ngawemelika ngawe-United Nations kumbe ngawe-SADC. Okudingakalayo ukuthi labo abenza ububi bayeke ububi, bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho, bahloniphe impilo yabantu beZimbabwe.
Osaphethe isikhundla someli weMelika eZimbabwe umnumzana Thomas Hastings izolo uhlangane lesithunywa esiqakathekileyo senhlanganiso yomanyano wamazwe oweUnited Nations unkosikazi Alena Duhan bekhulumisana ngenhlelo zeMelika eziphathelane leZimbabwe. Ababili laba bakhulumisane ngezijeziso zenotho lezi uHastings echasisa ukuba zafakelwa ezinye iziphathamandla ezeZANU-PF lezi kuhulumende athi uZulu wonke waseZimbabwe. Abogatsha lobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba bethule umbiko othi izijeziso zenotho zafakelwa iziphathamandla zebandla elibusayo lezi kuhulumende lamakampani labosomabhizimusi abadlelana labo abephula amalungelo abantu abaphatheke kunkohlakalo kanye labaphambana lemithetho yelizwe ngombuso wentando kayiphikile. Lombiko uqhubeka usithi izijeziso lezi zifakelwe abantu abangamachumi ayisichiyagalombili lantathu 83 lamakampani angamachumi amathathu lasikhombisa i-37 bethi bahlala becubungula uluhlu lwezijeziso njalo nje benanzelela inguquko ekhona kweleZimbabwe. Izijeziso lezi zivimba laba abantu lamakampani ekukhululekeni ukusebenzisa indlela zemali zeMelika ngakho ke ukufaka icala izijeziso lezi ukuba yizo ezidala inhlupho zomnotho welizwe leli akuqondanga. ELeZimbabwe kufanele lilungisise imithetho yalo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso weZimbabwe. Indikimba yalonyaka eyokunanza usuku lwe-Anti-Sanctions Day ithi friend to all, enemy to none, forging ahead and enhancing innovation and productivity in adversity of sanctions. Amalungiselelo okunanza usuku lolu aqhubekela phambili lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi unkosikazi Monica Mutshanga, umphathintambo wezokwethula kwembiko uchaze ukuba usuku lolu luzagoqela ukuxoxisana labahlala kwamanye amazwe, abameli bamanye amazwe kweleZimbabwe, abameli bomanyano weSADC, intatheli izindaba mathupha kanye lasebulenjini, abameli beZimbabwe kwamanye amazwe labenhlangothi ezichiyeneyo zempilo. Ingcwethi kwezombusazwe sezithe izijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngeke zikhutshwe ngaphandle kokuba uhulumende aguqule indlela abusa ngayo. Kusenjalo Uhulumende usebike ukuba umhlaka 25 Mfumfu uzabe kulikhefu ukuze kutshengise umhlaba ngokuhlukumezeka kwabantu beZimbabwe ngezijeziso lezi. Ngimele
iStudio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazo weVoice of America ubika ukuba owayengumongameli wakwelemelika uMnumzana Donald Trump uthi uzasungula ngesikhatshana inkampani yakhe yokuxhumana ezabe ibangisana abalandeli lezinye ezinjengeFacebook, iTwitter, i-Instagram lezinye. UTrump wavinjwa enkundleni yeTwitter leyeFacebook ngenxa yokwethula okwakuthiwa ngamanga aluhlaza tshoko ngokhetho olwenziwa ngomnyaka opheleleyo. Wanqotshwa ngokusengumongameli uMnumzana Joseph Biden kukhetho lolu. UTrump uthi wanqoba uBiden. Akula bufakazi obuveza lokhu. Ukhanya ngani ufisa ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli emhlabeni onke jikelele e-United Nations High Commission for Refugees kumbe i-UNHCR ithi kulabantu abaningi okumangalisayo okuthiwa bathethwe ngamanzi kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula eSouth Sudan. Ithi okwamanje elizweni leli kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abahluphekileyo. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Kukhangelwe ukuba idale le-House of Representatives kwelemelika namuhla lizavota ukuba uMnumzana Steve Bannon ahanjiswe emthethwendaba kumbe haji kulandela ukwala kwakhe ukuya kwethula ubufakazi ngokwenzakala mhla ka-6 ngoZibandlela lonyaka. Abasekeli bokwaye ngumongameli baze bezame ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba kukhanya engani abakubandla lama-Republicans bazavotelwa ukuba uBannon owake wasebenza lo mnumzana Donald Trump engathoniswa icala lokwala ukwethula ubufakazi obufunakalayo edaleni le-Congress. UBannon kuthiwa kuningi akwaziyo ngokwenzakala edaleni leli lapho abalandeli bakaTrump babebefuna ukumiswe ukubalwa kwama-electoral votes uTrump esithi kuqiliwe kukhetho lolu umnumzana Joseph Biden. UZulu uthi ukuhlaselwa komholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bebandla lakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezanu PF kuveza sobala ukuthi kuza kuba lodlakela olubi kukhetho luka-2023. Umnumzana Chamisa uthi uhlaselwe ngabasekeli bezanu PF eMaswingo laseMtare bemalisa ukungena ezigabeni ekhulumisana loZulu. Uthange i-MDC Alliance ithi kulabantu abadubule imoto kaChamisa bezama ukumbulala kodwa bamkhutha. Usikomiti weZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatshele izindaba ngeveki edluleyo ukuthi amalunga eZANU PF ahlasele uChamisa eMasiko ngoba ubezama ukukhuluma labo bona bengafuni. Ngalolunye uhlangothi iziphathamandla zaleli bandla ziyakulandula ukuthi yizo ezenza lolu dlame. Sisiqoqele labahlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana lomnumzana Simbarashe Nembaware oyintatheli izindaba njalo onguye osungulala ingxoxo.
Sesingene kugiya yama-elections and each time kwathiwa kulama-elections eZimbabwe sikazi ukuthi kuba lodlakelo olunje. Okudabukisayo ukuthi kuhlaselwa zona nkokheli zamabandla aphikisayo. Nxa kulesibindi sokuhlaselwa inkokheli kungakanani-ke kumuntu kazana. IBhayibhile lathi nxa kusenzakala kwesimanzi pho esomileyo. Okutsho ukuthi-ke nxa kuhlaselwa uChamisa ongumongameli okwaziwayo ukuthi-ke engahlaselwa amanye amazwe aza kubona pho abantu kazana-ke abasekeli bakhe abakhona-ke emalokitshini ezigabeni. Kutsho ukuthi-ke kuningi okwenzakala ezigabeni ngale esingakuzwayo.
Mnumzana Hanana, wena ungathini ngokwenzakalayo ubudlwa ngudlwanga ubudlova bonke lobesibubonayo?
Akwethusi ukuthi siboniswe ukusiba lodlakela nxa sokwesikhathi sokuthi siye kukhetho. Kuyakhanya vele njengoba sitsho uMbawara ukuthi hhayi sesingene kugiya lakhona elokuya kuma-elections. Esikwaziyo-ke ukuthi iZANU vele kungumkhuba wayo ukuthi nxa ilungiselela ama-election ichaya abantu ibulala abantu ngoba ifuna ukuthi ivotele ngabantu abayesabayo. Ungazama ukuwaphikisa bayakukhahlameza bakubulale. Silabo abantu abaningi from 1980 abafela ama-elections ona lawo kuko kwaba le-Gugurahundi kubulawa abantu ngenxa yokuthi basekela ibandla ithize lemozapho kwalandela umkhokheli lomkholo othile ongubaba uJoshua Nkomo umdala wethu uFather Zimbabwe. So nxa babe ngesibindi sokugijimisa uFather Zimbabwe umuntu olesithunzi olesidima ohloniphekayo othandwa ngabantu njengonkomo, thina vele sonke lapho esingaba sikupolitiki abasoze babe le ndaba lathi ngoba kusegazini ukuthi babulale. So kuyethusa
iZANU PF iyakulandula nembaware ukuthi iyo ephehla loludlakela. Ithi uChamisa uzama ukungcolisa igama likahulumende kusithunywa se-United Nations. Kambe kungaba kuyikuzama ukungcolisa iMDC izihlasele yini ize izibulalele lezi mota zayo?
Uma singakhuluma ngehlangothi likaChina Masa zathi engeke wazi bazama ukuphusha indaba yabo ukuthi hayi eZimbabwe vele into azimanga kuhle. Bese besenza ke esukuthi ku-actor bedinge abalingiswa abazaba ngabasekeli bezanu PF begqoke izikibha zezanu behlasele imota ze-MDC. But okuyinto efuna amandla amaningi ukuthi uyikenze. Okuyinto efuna amandla amaningi lokuqoqa lokwenza lezi mali, which is very unnecessary. Ufuze ngabe ukuthi uChina Masa ukhuluma ngakho ukuthi hayi okwenzakele kodwa thina njengebandla lezanu PF asikhuthazwini udlakela asinja ayisithe simhlasele kodwa phambilini uChina Masa siyamazi ukuthi izinkulumo zakhe ezikuphehla udlame kube lusizi ngoba ngukhomisa kwezanu PF nguye ophethe inhlelo zezanu PF. So nxa umphathi wenhlelo lengqubo zebandla engumuntu okhuluma njalo kutho ukuthi-ke abalandeli bakhe balalo igunya lokwenza lolo dlame engabe engakhulumanga ukuthi umhlaselini uChamisa, but ngoba bathunganyelwa ngumuntu ozwisisa kudlakela bakwenzile khonokho.
Mnumzana Hanana, ungathini ngamazwi kaChina Masa uthi udlakela ngolokuzama ukungcolisa uhulumende kusithunywa se-United Nations?
Uzananzela ukuthi ubuholi bukahulumende buyabulala ngokuphika lokupha ingcazelo vele ezingelamsebenzi. Kanti izilizwe liyawohloka, kuthiwa ngamasanshini, kuthiwa ngabantu bamanye amazwe ababulala ilizwe kona kwe babalibulalayo. Bayabulala zingcitshi zokulandula ezintshantshi usibile kuphikela into even belenzile. Ungananzela even ne-Gugurahund kuzokuba namuhla kuthiwa kwakulama-dissident kumbe ayemangaki bayayilandula ne-Gugurahund injalo, bayayiphika bayacatsha bavika ngomunwe. Banjalo ngabantu bamanga, ngabantu bokukhuluma into engekho, ngabantu bokona bavike bacatshe ngomunye. Kubulewa abantu ngamasosha ngo-August kwabuye sizwa ukuthi 45 degrees yeyamasosha lokunjani njani vele ngumsebenzi wabo ukukhuluma into engekho ukungumana lokuntshuma bezama ukuvika amacala abo. Banjalo umthetho wabo yikhoba kuvumelanayo indlela abasebenza ngayo kabasoze bafa batshintsha.
Mnumzana Nembaware, lungalungisiswa njani udaba lodlakela lona?
Sokukithi thina sodwa njengabantu ukuthi hayi udlakela vele ngolwethu uzakuthi la i-MDC nxa sicabanga ukuthi ngokaChamisa nokaMonzora amagamiso asebenzisayo sesithukane ngale kuZANU PF bazalizana ngamagama trucks ngama-G40 kukithi odlakela. But uma singafika esikhathini sokuthi-ke siku-accepte sivume ukuthi hayi ukutshiyana kwembono yethu akutsho ukuthi siyizitha, hhayi sitshiyana embonweni yokulungisa ilizwe.
Akuyiphethe Mnumzana Hanana.
Eyami impendulo iyabophisa, kodwa engingakutsho yukuthi khona abantu labo sokuzamele bacabange ukuthi bangazivikela njani, ngoba ngeza ke sihlale sitshaywa sigongodwa amapholisa engasivikeli. Lathi kumele sidinge indlela zokuthi nxa sitshaywa sizivikele.
Umnumzana Mdulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga lezaphu, ubexoxa endawonye letathe lezindaba ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Sibalashe Nembaware. Ikhula leBotswana elicubungula ngokutshontshwa kwenkomo ezigabeni eziseduzane lomngcele weZimbabwe lisungule umsebenzi endaweni lezingeviki edlulileyo. Kodwa enye inhlanganiso yabalimi kweleBotswana ithi kayilathemba lokuthi ikhomishini le izaqeda udubo lolu. Intatheli zindaba yeSpeedo 7 uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
ikhomishini le iphawulwe okusemthethweni ekuqaleni kamfumfu ngemva kokuba umongameli Mokgweetsi Masisa ethekelele izigaba ezikhala ngokuntshontshelwa izifuyo emngceleni weZimbabwe leBotswana. AbeBotswana bayethesa abeZimbabwe umlando ukuntshontsha izifuyo zabo, ngakho bathi sekumele kuthathwe inyathelo eliqinileyo ukuqeda lolu dubo. UMasisi uqonqosele ukuthi udaba lolu kumele lulungisiswe ngoba ezinye izakhamizi seze zabaleka emzini yazo. Ikhomishini ecubungula lolu daba isihambe isibanga ekuhlanganeni lezakhamizi ezikhala ngokuntshontshelwa izifuyo. Kukhangelelwe ukuthi kube sekugqitshwe umsebenzi wokuhlangana lezakhamizi kusiyaphela iviki, njalo kuse kuphume umbiko oya kumasisi emavikini eyalandelayo. Kodwa noma nje izakhamizi eziningi zifake ithemba kumsebenzi wekhomishini, inhlanganiso yabalimi abasezigabeni eseduze leZimbabwe ithi ayikhangelelanga okuningi. Umgcini hlalo wenhlanganiso yeGoba Jango Farmers Union uMnumzana Davidson Maphedla uthi abakhangelelanga okuningi kukhomishini le.
I think the commission should also look into Botswana. A lot of Botswana that are working with
iCommission ile kumele ukuthi ichwayisise abanye abeBotswana abasebenza labeZimbabwe kanye labeSouth Africa ukuntshontsha inkomo. Abanye abazi kumele baye eZimbabwe. Abazabotshwa eZimbabwe kumele basitshele ukuthi basebenza labo bani lapha.
Umlimi esabeleni seMangwe uMnumzana Mhlupheki Dube uthi udubo lokuntshontshwa kwenkomo lutholakala nxa zombili ezinye inkomo zeZimbabwe zintshontshwa zisiya eBotswana.
Nxa sokuvelela komakhelwane eBotswana ukuthi inkomo ziyatshontshwa kakhulu emngceleni, ayisukutheza kithi ngapha eZimbabwe azitshontshwa, lakho zilokutshontshwa kwamanye. Ungahamba emngcele yendawo ezinjengabo kubonswazo sehla khonabo siyakuboyingo sithini. Abalimi abafuyi beZimbabwe labo bakhala ngezifuyo zabo ezitshontshwayo. Kukanti ke emngceleni yangapha phansi eGwanda kuboshashe Thuli abeBotswana bakhala kakhulu.
UDube laye uthi ukuntshontshwa kwenkomo kutshengisa ukuthi kungaba lesinye isandla sesithathu kungaba labanye abomthetho abaphatheka kusenzo lesi.
Ngoba busela lobo bunganga okunje uyathola ukuthi akuyenziwa nje kungela esingakubiza ngesilungu sithi participation eyabanye abantu okumele ngale bavikela lobusela. Uthola ukuthi emngceleni khonapha kulamapolisa patrolayo, kulamavetinari patrolayo, into zine zisenzakala. Ungathi uyaphendla kwesi sikhathi uthola ukuthi abanye bakhona balezandla khonapho. Ngakho ke amazwe onke ngamabili kuyadingeka ukuthi ngani ayahlolisisa ukuthi ama-security measures engenziwa njani, njalo lama-veterinary control points ngikhuluma lapha ngencingo zokuvikela ukuthi izifuyo zingayile lale.
Kusenjalo inani labo kuzaba lamaphepha usebenza kwelo Botswana liqhubeka lisehla. Kumbiko ophuma ngemva kwenyanga ezine eminyakeni ovela kohlanganiso kahulumende ye-36 Botswana utshengisa ukuthi inani leli lehle phose ngokubili ekhulwini i-1.8%. Kulabantu abayinkulungwane ezintathu phose lengxenye i-3,458 abalamaphepha usebenza kwele Botswana. AbeZimbabwe bona beyinkulungwane eyodwa lengxenye i-1,550 okungaphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini i-50.7%. Kunani labo bonke abokuza abasebenza kwele Botswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Wezemidlalo, iqembu labesifazana elimele iZimbabwe emdlalweni wenguqu linqobe elimela eleSwatini kuhlandla lakuqala elomncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations qualifier kutange. Ithethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leMighty Warriors linqobele eSwatini nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare namhla emini. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngabadlali abathi uMajori Nyawumwe, uPrivilege Mopeti kanye lo-Emaculate Msipha, kuthi ohlohlele iqembu leSwatini nguLesego Mogale. Wonke amagoli angene ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Olandela umdlalo wenguqu odlalwa ngabesifazane usibonakaliswe Ndlovu uthi ukuphatheka kumncintiswano we-COSAFA Women's Championships kuliphathise kakhulu iqembu leZimbabwe.
Umncintiswano lo we-COSAFA uphe iqembu leZimbabwe ithuba lokuthi bazilolonge
njengoba bekungadlalwa ibhola elizweni leZimbabwe. Njalo kubancedile kakhulu kuyaphatheka kuwo ngoba bathe bevela khona bahle baqhubeka phambili ngamalungiselelo. Ukutsho ukuthi umqeqeshi ubesekwazi ukuthi kumele alungisise ngaphi njalo labadlali abamise njalo.
Ihlandla lesibili lomdlalo liza kuba khona mhlazi ngamashumi amabili lesithupha kuyona le inyanga kaMfumfu, njalo uzaqhutshelwa elizweni laseSwatini. Iqembu elizenqoba ngemva kwemidlalo yomibili lizadlulela kusigaba esilandelayo esoncintiswano, lapho elizadibana khona leqembu elizenqoba phakathi kweAngola leBotswana. Umncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations uzaqhutshelwa elizweni laseMorocco, njalo kuyabe kungokwesihlanu ukuba iqembu leMighty Warriors lifinyelele kuyancintisa kuwo nxa lingaphumelela. Iqembu leZimbabwe like laphatheka ngeminyaka ebalisa ngo-2000, ngo-2002, ngo-2004 langomnyaka ka-2016 lapho elicine khona ukuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani sihlobo, kodwa sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abatsha abakubandla le-MDCT batshaya owayevikela uNkosazana Dokozane Khuphe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivelelisayo ngokuGibbs Dube.